Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-22 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiya uZulu ethukuthele.
Inki i-timing yakhona eyokuthi ayenze le amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abebandla le-CCC abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMguza ngeviki edlulileyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengiswa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyase likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiyangalombili kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo ezigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi impela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibotshwa yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyukuthi kukhitshwa izibotshwa ezilamacala amancane nje maybe amacala okutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokhu ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokhu ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto eserious kakhulu nangu uNkulumende uyabakhulula. Kodwa isikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukuba supporta ngokudlalani lani. Kodwa hhayi mina izigeleke xa ngisupporta ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo abakusiba nto abaright ukuthi babe semphakathini ngoba bangagcina kubeka ngobugebenga ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. ubona ngani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo?
Yeah, I think i-timing yakhona eyokuthi ayenzile amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esikukhangelelayo ukuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababotshelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Ngama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo Job Scala yibo abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ukuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezigelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla le-CCC abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla le-ZANU PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba athi alokho ebhibhidla. Amalunga aleli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla le-ZANU PF aye bacathamele bababhaxabula, abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayatshaywayo umnumzana Kutsai Maponde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On Monday 15 May 2023, esilohlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTreedwood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU PF members at Treedwood under irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Masu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abatshaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu atshaywa alimala kakhulu agoqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovering mode and bath and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayagcwayisisa yini ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransferwa abakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpholisa owabuyayo wayesebenzisa ikhombi
ezanu PF elotshe umgquza zalo PF constituency igcwele amalunga ezanu PF amalunga ethu yet clear evidence of the kidnappers of our champions and we later found them at Nyamandlovu police camp okwakhathesi amapolisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone ku news article elotshwe news day lapho uRichard Moyo u MP wemgquza akubeke khona sobala ukuthi thina ama victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye joint operation command la kurada yama police bosses so as civilized citizens we no longer have freedom of independence and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I go as it is evident clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Alo ke ngumnumzana Khutsai Mabonde ilunga lebandla leCCC imizamo yokukhulumisana labebandla leZANU PF kumbe amapolisa ngalolu daba yehlule
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngikona
Asambeni madoda siyovota
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni njengesibonelo i1 kg yenyama isibiza $63,630 okungaba yi $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke ukubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu $5,500 ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu ubathabile masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho kubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube le nguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yakwamanye amazwe okusemthethweni singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi uma sithengiswa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni intengo yethu yebhondi ayisoze imi ngomumo we-economy yethu. Nathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi sigcine izimuli zethu ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi okufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisa ukuthi sibhadale izisebenzi zethu lama-shelf lawa azavuka e-empty. Kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uzulu ukuthi esengathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube umhlali wakobulawayo uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagukuteka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela ikhungu oil kwezinye izindawo ngabona 9,000 RTGs kusiya kubo 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima zonzwa likhwelanga. Izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku-2008. Kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka, azithengeki.
Unkosikazi Sylvia Chabalala, umbalisi wamaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kubaza abafundi, kodwa akulanto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa yokuthengisa ngamalanga nalawa esiyabe singahambanga ngawo esikolo ukuze siphilise izimbi zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, uyabusehluleka nje lokugadiwe edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphathamandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ugatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kuvamathanga uchazwe ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu. Kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yiduty. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa iduty. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa iduty zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ishukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lumhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrika kunye labo somabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithethelene salubonani njani, hayi sina siyaphila bakithi, ngiyaphila njani khona ngapho, hayi indaba zenelisipha zona zinhle kakhulu zimnandi, hayi le nto ke mbonise lapha lo baba lokhuluma ngokuthi i-CCC ungani lokhu structure zabo sisahambi ukuthi, hayi akethule, akukhangele ekwabo, etshiyane le-CCC, thina abantu be-CCC siyakwazi into esiyenzayo, asoze ufuna ukwazi into yomunye umuzi womunye umuntu. Uyabo ingqondo zakho zingathathi na usiyakhanga into zomunye umuzi, uthiye zomuzi wakho, khangelayo lo muzi wakho, ukhangela lakho lokho ukuthi enicubungula lokho ukuthi ye wena ubona akusebenzi lokhu emafa zokelela mafa, ungethesa into lezi uthiya nento lezi. Thina siyaphambili siyalusapota, sisapota sibili lokuvota savota siyakusapota, and unyaka lo hayi iqhude siyaliqhuma intamo akulangiyizi. Thank you. ukhumalo
ambonani sanibonani ah siyabona lokho kwezwa ngumlanga kwa othu safuna ukubusa 5 years more ilizwe lakhe lizoba njani ngoba ilizwe libolile liphela nanti ma engabe efuna ukubusa 5 years more uyabe senzani yini impela into ongama mfuthu umlanga kwa ufuna kwa president uzayiza lokho kunini abantu batshelwa amanga kunini bathembisa abantu amanga yini into abayenzayo even ayone imigwaqo kubolile ezibedlela kulandithi indawo yonke ubutsoti corruption all over inkomo kathi khuluma ukusela kwenkomo kamcontroleki seloku kwangena nje umnanga kwa isihlazo ukuphila elenzakalayo ilizokalisela mthetho amapolisa amasotsha konke kuyatoni kwayini umnanga kuyatoni ali isihlazo leli esilibonayo lesi kathi ilizwe lizoba njani and laba abantu into eyinkinga abasela abantwana abancane bala bantwana sebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke ubekwazi ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu hayi phelile ilizwe lezimbabwe ilizwe seliphilwe ngecorruption kuphela inkomo zabantu ziphelile emakhaya la sicodwa yabantu bezana uPM abantu bayakhala umhlaba wonke all over bakhala ngokusela bemfomo all over icorruption kule corruption manje lizwe bani elinjani
kustudio 7 kustudio 7 ngali njani lonke balandele ba studio 7 yani labasifundele izindaba baka studio 7 ngithinge ngiphendule indaba ka Tom Angiston Sibanda ohlaziya ezombusazwe hayi lapho wehlulekile uhlaziye ichetha kusibilinyongwa akula muntu ongaqala ngokuthenga ama-helicopter kungela mithi ezibhedlela lawa ama-helicopter amthwala emsaphi lowo muntu lanqaze kuthiwe ngo-emergency isibe khona leyo emergency ezibhedlela uzolatshwa ngani hayi mdala masukhulileke labafana behlaziye yakela abafana behlaziye mdala bathe akusina kudedelwana yekela abafana behlaziye sukukhulule susehlule ukuhlaziya kula muntu ongayesibhedlela kungela mithi siyabona
sanibonani mfalandi westudio 7 ngabale igama lami ngikhathele Dube bendesicelo lapha ngifuna umna wami uzwanele Dube wahamba lo mama then thina sasala siyithuva kuyini kusiqapheliso then yena ngiyelast ibhoni wahamba lo mama ungumfana umama isifungo sakhe ngesakwendebele ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena maye ngiyezwa lo mlayezo uyanithola kule number 0601025241 iyo inamba ozonithola kiyo yena le ngiyabona
linjani kutudio 7 hayi thabela abantwana bezimbabwe amabandla laphikisa ukuthi sebebambene sebebona ukuthi hayi problems zokumele ukuthi izanu siyikhiphe phumizanu bonke bevotele umuntu oyi-1 jamisa president kayi-1 kuphele lokhu ubuncane ngaphela abantu benkosi asajangezana yiziphi
linjani emsakazweni kastudio 7 ya nyimbile elihlale phezu kwendawo hayi sizwile plump ukuthi sebeziyakhela izikolo izibhedlela hayi kodwa engakusho ukuthi akukweplumpt kuphela imathebhelele nevile isiziyakhela izikolo siziyakhela emaklinikhi izibhedlela abantu nje asebezimele abangela kuhulumende la kodwa iproblem nathi into esingayifuniye siyinyaniso ukuthi siziyakhela iziklinika siziyakhela izibhedlela imigwaqo sokuzothatha umuntu wemntuku ezosebenza emaklinikhi yethu siziyakhele wona hhayi loku kuyasinyanisa sibili uhulumende wezanu lohulumende we-3C sicela ukuthi bekubhekisele ndaba yibo abalamalungu ephalamende laba ukuthi bekhangise ukuthi into endlela siyifuni sabantu emathebuleni sifuna ukuthi kusebenze abantu abenu kusebenze abafowethu kusebenze wonke nje umuntu emathebuleni sisebenze esigameni lapho odabuka khona kungakho kuzongena nje umuntu alungene nyathi hayi sifuna ukuthi siziyakhele izinto lezana sifuna ukusebenza abantu abethu be-27 lapho siyabona
thokazi womhleli vuka njani injani lonke mase ngakhulumayo hheyi lo mdida lowo uma evula nje umlomo wakhe kuphahluka iphoyizeni yodwa ukhiphe iphoyizeni engaqeda abantu ezwi maye ezatshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnangagwa labokhulu bakhe othiwenga bahlile ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela ngenxa yokuthi babanjwe ama-sanction kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18 kuyazizwa nje ityoyichoyo kumbe ekhanda kakusakukhona ongasahambi kahle angikaze angiyizwa kahle letwa kuleyi ukuthi uchaza ukuthini uyazi uyingozi kabi lo muntu lo angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola kuzamtefu azabe lamandla ukuthi akhulume amanga ngaka ebe lesifini sokuzowumana avula umlomo wakhe
sanibonani thanda ukuba ungazithi idiso bingelele unkontulo untungamili bonke nje
ngithanda nami ukuthi ngiphawulule ngale indoda engayizwa ikhuluma la kunabanye abayisapotayo ukuthi abantu bakomoya ngamashona yethu umqondisi mshona njalo babangcela ukutshela mangabe ukuthi ulalele umoya alisiyo mshona abantu bakomoya babathi nasazi ukuthi ngabalozi singazi mhlawumbe wena mhlawumbe wafunda i-history kamgabe le yayibhali ibhekiswe phansi thina sisafunda i-international history siyakwazi ukuthi abantu bakomoya ngabakamama abalozi kathina wakutshela ukuthi amaNdebele ngabantu abesinguni bodwa ngubani imali yeNdebele baba liyi-umbrella eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi siyemaplayes esishoneni esishoneni akusikho ukuthi umhlobo wodwa bayimihlobo eminingi so ibala elilishona liyi-umbrella so baba khuluma iqiniso tshela abantu iqiniso ungakhuluma into engekho baba umqondisi nalowo omkhangelela phansi ngowasesikhosini babantu bakomoya ngabasesikhosini kumambo ezisikhosini ize 100% mthokazini nalo muntu angisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupport angisupport iparty mina yona iparty ngisupporta ezimbabwe so bukhuluma iqiniso baba njalo to prove that kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba akangamqakathekisa umgaba esaphile lami ngichaza ukuthi aloba umambo wayengishona sinjeqiniso lokuthi aloba semgwaqo ebizwa ngayo aloba silezitedabu esibizwa ngayo aloba even ngedrobho likhole ibizwa ngayo kodwa ukukhona ngibani ngibuyaniyanda ngiyokhona isitetho sakhe so into ezibonisa ukuthi umambo wayengumlosi ngoba luba wayengishona aluba into eziningi sibizwa ngayo that's why bengamqakathekisi lokho ngusho futhi ngiyigcwele ukuthi abamqakathekisi yiko kuchazayo ukuthi baba wayengumlosi tshela abantu bahle lisengisiza kumamambo mamambo amahle liye lingabothula bafowethu lingathuli umuntu elikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwalo yohlanga lomuntu umkhuzweni imkhalini ayeke into yakhe ayimfanelanga ngesikhundla akuso ngambona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amabutho ele Russia encedisana lawe butho elizimeleyo elalelolizwe elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni leBakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilitshumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili, kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akale Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhu esithi kumele amabutho akwele Ukraine engaze ahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phela layo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa yi Russia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathi esimpi elwayo isekuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona bona ngokwabo kabavele egcekeni ukuthi kuchaya wane manqamu. So keke lalaba labo sebelazo izikhali futhi abaziphiwa yi-waste ngapha ezihamba uma ngomude ziyechaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizachaya. So keke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo, bachayeni lizivikele libachaye likhonapha elikhona lithumeze izikhali zenu lazo ziyechaya khonale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lo. Mina mbona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngale ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube ipush ye ground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo ba.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.